ababalisi abatholanga izigi component kuma salaries. Last time ke kwayenzakala futhi ukuthi kona abanye vele abatholanga, khanya ngani kuyadependa la ma-banks kumbe ayi okwakade sasazi ukuthi i-problem ingaphi sibili, because thina as a union ne-progressive teachers union of Zimbabwe sike sabhala incwadi sicela uhulumende ukuthi asitshele ukuthi kuhamba njani, ukuthi kona abanye bayathola i-US izigi component but abanye abatholi. Unfortunately up to now asizuzanga impendulo okokuthi kona i-problem ingaphi sibili. So kathesi sebethungile futhi ukuthi kona abaningi abatholanga ama-zigi component of i-salary, and abaningi bayakhala kakhulu because okuhluphayo kakhulu ukuthi kona ababalisi bayabe bethethe i-spirit leziyama ezi-deductwa through i-salary service bureau. So abaningi bangikhona vele imali leyi ayibuyanga. So ama-creditors laba kathesi sebelandelana lababalisi, ababalisi abasakhwanisa ukubhadala imali leziyana, and ama-creditors labana sebefaka ama-interest, and loku kuyadisturba kakhulu ababalisi, bayakhala okungayenziyo okokuthi kona asazi ukuthi kona kuhamba njani. Okudanisayo kakhulu ukuthi kona akula any explanation ebuyayo, nxa kule expectation and then i-expectation leyana kukhanya sokuba la ma-problems and okwakade sasazi siqonda ngakho.
Baba Nyawuzi, ngubani esingathi ke lakhuluma laye okuhulumende ngodaba lolu?
Sike sakhuluma loTaunganandoro, uspokesperson oMinister of Primary and Secondary Education uTaunganandoro kule conference ye-PTUZ. Yena wathi yena hayi, mina angivunyelwa ukukhuluma ngendaba zemali because mina iy'ndaba zemali zikhulunywa nge-Ministry of Finance. So ukuthi kona kuhamba njani, I'll be going above the board kumbe not following i-protocol. So kasinikanga impendulo. Unfortunately uminister was represented and we could not get any information from anyone. So kathesi mina as u-provincial coordinator, this is the only information engilayo okuthi kona abalisi bakhulu badanile okuthi kona abazuzanga i-zig component of i-salary. Kulama banks amaningi sike sayenza i-survey as a union and you find that more than 75% of ababalisi abazuzanga, except only a few ama-banks like ECBZ ikanya batholile, but amanye ama-banks wonke laba o-Agribank, I think labo NMB kuba bona i-zig component ayikho, and up to now akula any explanation.